Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 25 zibandlela 2019 no Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Bengingaxoxaxoxa lamanye ama-lawyers who are un-involved a day or so ago. Who are on the ground, ama-lawyers who are on the ground. Besitsho bona ukuthi no, they are having problems. Ukuthi bathole, baphiwe ithuba lokuthi bakhulume nama-clients abo.
Asemathathu amasotsha asemiswe phambi komthetho ndaba phezu kodaba lobudlwangudlwangu obuqhamuke ekutshengiseleni kobulawayo. Abamabandla ezokholo lesiKristu asungula umkhankaso wokukhuthaza inkulumo ezijonge ukuqeda inkinga yelizwe elibhekane lazo. Kuthi ke imuli yomoyi u-Oliver Mtukudzi obe ngumculi olodumo ithi lanxa ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe usezayo kuyabekwa ekhaya hatshi endaweni ebekwa amaqhawe eye-National Heroes Acre. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abamabandla ezokholo lwesiKristu akumanyano weZimbabwe Council of Churches kanye lenhlanganiso ezikumanyano weCivic Society and Churches Joint Forum sebesungule umkhankaso wokukhuthaza ingxoxo uqobo ezijonge ukuqeda inkinga elizwe elibhekane lazo ngesikhathi abantu sebekhethana ngemihlobo ngamabandla ezombusazwe langezigaba osekubangele ukuqhubeka kwenhlupho eziphathelane lodlakela elizweni kusukisela ilizwe lithola uzibuse. Njalo amaqembu omabili akhuthaza intatheli zindaba ukuba zilobe ngendlela engajojozeli udlakela. UMavis Gama usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emihlanganweni lentatheli zindaba eyenziwe ngabenhlanganiso zombili lezi, bathi sesifikile isikhathi sokuba uZulu weZimbabwe azinuke amakhwapha akhulumisane ngoqobo ukulungisisa ilizwe, hatshi kube lokhu kudonselanwa. Unobhala jikelele weZCC uReverend Dr. Kenneth Mtata utshele umhlangano owenzelwe eweteleni yeNew Ambassador Hotel ukuba lezi nkulumo kumele zikhokhelwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Peace and Reconciliation Commission, hatshi abezombusazwe.
Ngoba ukukhulumisa ngalokho awusokulungisa nje izinto ezenzakeleyo amaviki adlulileyo lapha. Sifuna ukuthi ukukhulumisa ngalokho kukhangele okwayenzakala ngemuva, but sithi in the next 20 years sifuna ukuthi sibe leZimbabwe enjani. So ukukhulumisana lokho sifuna ukuthi siyakhe ifoundation eyakusasa elizoyenza ukuthi umphakathi uhlale kahle, kube nemthuthuko, umnotho ozoyenza ukuthi umuntu wonke ayenjoy ilife. So yikho esithi simele sithi uma sizohlela iprocess le national dialogue, ubuntu wonke amele abe mobilized, abe part and parcel of the process.
Intatheli zindaba zona zikhuthazwe ukwehlukana lomkhuba wokuloba okobuchapha okujojozela loba ugxeka abantu elizweni obona ngezokuhanjiswa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe National Editors Forum, ZINEF. Umnumzana Njabulo Ncube uthi zile ndima enkulu intatheli zindaba ezingayidlala ekukhankaseleni lezi nkulumo.
Singavikela intatheli zindaba zenza lokhu esithi siyakubona emaphepheni kahulumeni, sizagcina siba lohlupho olwedlula ololuwane. Ngoba ukuthi umlilo losiyo ubomotheke uye phambili ngoba yenzela ukuthi kube zintatheli zindaba. Zintatheli zindaba ezihluleka ukuthi khona zifake izinto okumele zifake ngayo. Wabona amanye amaphepha khathesi akahulumeni uyathola ukuthi khona ayafihla lokhu obe senzekayo. Lokho kubi, kumele libe phambili njengezintatheli zindaba. ukuthi khona khona sivule lo mlilo.
Inkuthazo efanayo iphume emhlanganweni lentathele izindaba eMedia Center oqoqwe ngabomanyano weCivic Society and Churches Joint Forum CSCJF. Umgcini sihlalo kulomanyano weCSCJF umfundisi Angliston Sibanda okhokhela inhlanganiso yeShalom Project etholakala kobulawayo uthe sesifikile isikhathi sokuqhuba ingxoxo uqobo.
Uhlupho yikuthi kukhulumisana lokho esikubale okwenzakalayo ngo-79 lango-87 lango-98 bekungokwama-politician behlala phansi bodwa bekhulumisana bona bodwa bephanana izikhundla bavumelana ukuthi wena suzaba ngu-vice president wena uzaba ngu-prime minister baqeda lapho basebenze bangehlulana futhi kudilike. Kade sikhuluma ngokukhulumisana okugoqela wonke umuntu, ama-NGOs, ama-civil society, izakhamizi, abalimi, abakhokheli izigaba, ezigabeni, ezabelweni, izinduna zakithi, sonke sihlale phansi. Siqale sivumelane ukuthi kahle kahle isinto okuthiwa iZimbabwe kuyini. Njalo kuyini okungumgomo okuthiwa i-national vision okusihlanganisayo. Sikwazi okuzasenza sivume ukuqala ukuthi singabantu bese usithi konke ukuxoxa ufanele sikwenzayo sikwenze sikhangelele ukuthi siphume lomgomo ozayakha isizwe sakithi sibe ngumuntu munye, hathi lokhu ukukhulumisana ukuthi bahlala phansi baphanana izikhundla kuphelele lapho.
Okusekelwe ngesinye seziphathamandla se-CSCJF unkosazana Abigail Mupambi yena okhokhela inhlanganiso ye-hashtag this constitution.
Engikukholwayo mina endenzahlala lokho engiphinda leyo nto ukuthi bonke bakhona phakathi kombuso ngoba i-MDC kunje iyakhokhelela emadorobheni wonke akobulawayo emakhasilini le-ZANU-PF layo ikhokhelela njalo 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 kasesithethayo. Angiboni mina isizathu sokuthi sebeqedile sebevumile sebefungile ukuthi bazancedisa abantu abezimbabwe sebengikhona kathesi beqalisa ukusibisela ku-election mode sebezimelele oseyi-ZANU-PF loseyi-MDC. Mina ngibona ngathi lapha kubekudlala kunensoro edlalwayo lapha sizisa pheli 5 years ilokhu ebethinga lokhu ebengafuni ukuseva abantu babuye futhi ekuphineni bephenduke kithi sebesithi bona bafuna sibakhethe njalo. So I think there's a selfish agenda in the political camp.
Zombili lezi nhlanganiso zivumelana ukuba kube ngabe-MPRC abakhokhela lezi ngxoxo, hatshi abezombusazwe bebangisana izikhundla bengaqakathekisi uZulu. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Asimathathu amasosha asemiswe phambi komthethandaba kobulawayo phezu kodaba lobudlwangudlwangu obuqhamuke ekutshengiseleni phezu owenziwe ngeviki edluleyo. Elinye lamasotsha la lidutshulwe esiswini ngusomabhizimusi laSinda. Kusiyafika izolo kubikwa besokulabantu abangama500 ababotshiweyo kobulawayo ngodaba lokutshengisela lokhu okuthiye izitolo eziningi emalokitshini zigqekeziwe, ezinye zatshiswa. Izitokisi zakobulawayo zigcwele osekubangele ukuthi abalokhu bebotshwa basiwe ejele leKami. Osekudanise amagqwetha alwela ilungelo loluntu ukuthi imthethwandaba ayisebenzi ngokusemthethweni ngoba iningi lebotshiweyo aliphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail, njalo lamagqwetha abengavunyelwa ukukhulumisana lababotshiweyo laba. Abaningi sebephange bagwetshwa baphiwa izigwebo ezingahambelani lamacala adalwayo. Njengesibonelo, owatshontsha ikhuba lokulima ngenkomo ugwetshwe ukuhlala okweminyaka emine ejele. Kuthe abanye bagwetshelwa ukupika bephandle kwejele i-community service. Lokhu kwenze ukuba amagqwetha phansi kwenhlanganiso yawo eyeZimbabwe Law Society akhulumisane lohulumende ngalolu daba. Elinye lamagqwetha la umnumzana Joseph Banda utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi sebeqoqa ukutshengisela kodwa sokusiba ngcono ngoba abanye sebephiwa ibail.
Engingakusho ukuthi yes nami sike indaba yakhona ngizwile sibithi bengingaxoxaxoxa lamanye ama-lawyers who are uninvolved a day or so ago, who are on the ground, ama-lawyers who are on the ground besitsho bona ukuthi no they are having problems ukuthi bathole baphiwe ithuba lokuthi bakhulume nama clients abo. Lelo thuba lokuthi bakhulume nama clients abo vele base balincitshwe ecourt, ngaphi ecourt abaliphiwa lelo thuba, base abantu lababotshiwe kahle bavalelwe ngalekuma stock kuma cell and ama lawyers are denied access. And then lase prison abanye ngoba kuthiwa babebotshwa bangavele ecourt base babengaphiwa ibail abantu bakhona bonke babengaphiwa. So bangaboshwa bahanjiswe eprison, kami prison, ama lawyer angalandela khona ngale, babe sebefike vele batshele ukuthi hayi asibivumeli ukuthi nibabone ama clients. So yiyo into enkulu kakhulu ekade sihlupha ama lawyers yona le ukuthi ama clients abo kavunyelwa kabavunyelwa ukuthi bababone, ngoba udaba lwakhona belulubi kakhulu kokuthi i-Law Society of Zimbabwe ngisukwana nje lezi ezidilileyo ihambe yayabona i-Chief Justice u-President wethu we-Law Society uhambile wabona i-Chief Justice lo Secretary wethu wayambona i-Chief Justice ngodaba lona lolo. I-Chief Justice unfortunately ithe nakakula luthi angaliwenza kayisuye owatshela ama-magistrates ukuthi banwitshe izibotshwa lezi ibail. So yikho-ke khonokho okubuhlungu akade kuphathisa ama-lawyers. So but ngizwa kuthiwa I think kusukela izolo kumbe namhlanje umumo ngani usungconywana ngoba sebevunyelwa ukuthi ama-lawyers asevunyelwa ukuthi abone ama-clients.
Sizwa kuthiwa kuke kwaba lesikhathi amagqwetha kade sesithi angagcina lawo etshengisela ngendaba yona le.
Yes, bebekhuluma nje amagqwetha kuma-platform athize ukuthi hayi lokho esihlangana nakho asikaze sikubone, njalo ayisiyonto eqhubekisa phambili ama-human rights abantu. So ukutshengisela ukuthi udaba lwakhona lubi kakhulu, amagqwetha abanye akhona ikakhulu amancane lawa abesesithi hayi thina njengoba besenza ukuthi singabi lama-powers ongangcono yokuthi lathi sihambe ezi-3D.
Lo-ke bekungumnumzana Jobs Vanda, igqwetha elilwela ilungelo likazulu. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala ngapha kwele Melika namhlanje zibuthene phandle kwesigodlo someli weZimbabwe eMelika zitshengisela ngodaba lomumo wezombusazwe elizweni lazo. Inthethelo zendaba ye-Studio 7 uMike Hobe ukhona ngale. Mike, siyakwamukela kuhlelo lwethu. Yebo, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, siyabonga ngokungena ngokungenisa kuhlelo.
Ye, akusitshele kwenzakalani khona ngapho?
Lapho ngikhona esigodlo selizwe leZimbabwe eWashington DC kulabantu abaningi abathengiselayo, abantu baganunwa abo, abantu bayafonelwa bathi hayi lokhu kwenzakalayo ekhaya abacabanga. Vele ngile lunga elebandlele umnumzana uDan Moyo, layo ngumunye othengiselayo ukhona phambi kwami.
Ye, bathi injongo yokutshengisela lokhu ngeyani?
Bathi eningi labantu bayakhalala ngalokho okwenzakalayo ekhaya. Bathi babona abosisi labobhuti labobaba babo beshawa bebulawa beshengulwa beboshwa, bathi hayi lokho abakuthandi njengalokho okwenzakalayo kwele South Africa. Lamuntu MP layo uyamemeza esethi jajamuka. So eningi labo bakhona labo bayathengisela bethi hayi abakufuni lokho okwenzakalayo eZimbabwe.
Ye, uqalise esikhathi bani umbuthano lo, njalo kulabantu abaningi okungakanani?
Seluphinda ngisakuthi.
Ngithi mina uqalise esikhathi bani lumbuthano lokutshengisela, njalo kulabantu abaningi okungakanani?
Kulabantu maybe abefika amathumi amabili abayi-20 abatshengiselayo. Iprotest lena iqale ngo-10 ekuseni. Lapho saqale sifika khona bakungela abantu abaningi, kodwa kuhambisane ngesikhathi abantu labo baqala ukuphika.
Ye, libenelisena ukuthi bakhulumisane lo meli weZimbabwe khonapha emeli.
Ngicela uphinde umbuzo wakho, angizanga.
Benelisile na ukukhuluma lomeli weZimbabwe eMelika?
Hayi cha, abasatholanga ithuba lokukhuluma lomeli weZimbabwe ngenxa yokuthi sifika khona. Yoni embassy ibikiwe vele kule lokho sokuthi ukukhanya ngani akula muntu lapha eBhosa seLizwe leZimbabwe.
Bebe vele bengamlobelanga na incwadi yokuthi bazafuna ukutshengisela njalo bazafuna ukukhuluma laye?
Hayi, asatholanga ithuba lokubuza umbuzo lo. Kodwa eningi labantu bekaxoxa labanye abantu bathi bazabhodisa i-petition yokunikeza yena u-ambassador lapho bazazikhuluma izifiso zabo. I-petition yangikhona vele ngiyibambile layo esandleni. Wothi ngikutshele ngamafishane ukuthi yona i-petition yangikhona ithini. Into yokuqala, abantu bayasho ukuthi le ndaba yama-board notes abasayifuni, bafuna ukuthi i-board notes ithiwe ngaxoxa nomunye vele oyisiphatha manje sebandla le-FDC. Kodwa hayi, bana babona ngani kungaba ngcono iZimbabwe ingajoyina kuthiwa i-Rand Union, basebenzise yona imali yakule South Africa. Enye into ekhona njalo ku-petition bathi ngesithiwa bathi stop killing and torturing. Lama abductions kusho ukuthi abasafu abakuthandi lokho kwenziwa ngekhaya lapho abantu bashawa ngamabutho lezinto ezijeleyo.
Ye, yona sona isigodlo someli weZimbabwe eMelika sivalelweni?
Abakhulumanga vele sithe kufika khona sabona vele kukhiwe. So siyamangala lathi ukuthi kanti wenze njani ngenxa yokuthi ezinye izigodlo zivuliwe. Sike safika khona isigodlo seJamaica sona esiduzane sivuliwe, isigodlo seNamibia sona sivuliwe, khanye ngani eZimbabwe iyona yodwa evaliwe. Kodwa sike saxoxa lo munye ubaba osebenza khona wasitshela kuthiwa njengoba sekulahlekelwe liqhawe lethu ubaba u-Oliver Mthugudu kuthiwa ama-embassy wonke aweZimbabwe kumele avaliwe namhlanje. Asazi lokhu ngaba luliqiniso na, kodwa that's what we've heard so far.
Lokhu besiza na abantu abavele kwezinye izabelo zemeli?
Abantu bayeza kulabanye vele abasanda ukufika. Sike saxoxa nabanye abantu bathi abanye badabuka ezindaweni ezishiyeneyo lapha kwele Melika, abanye bathi basuke Indianapolis, abanye New York, lendawo ezishiyeneyo. So kukhanya ngani abantu bayeza abadabuka ezindaweni ezishiyeneyo.
Ye, hayi, sibongile kakhulu Mike ngokusethulela okwenzakala ngapho ekutshengiseleni kwabeZimbabwe esigodlweni someli weZimbabwe.
Siyabonga. Okay, Eddie, can I go?
No, okay. Imuli kamuyi Oliver Mthukuzi obe ngumculi olodumo uyithi uzabekwa ekhaya kumadziwa hatshi eNational Heroes Acre lanxa ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Imuli le ithi bekuyisifiso sikamuyi ukuthi angcwatshwe emathuneni omdeni. Uhulumende uthi uzakwethula amabhasi angamashumi amathathu eHarare azathwala abantu abafisa ukuya emngcwabeni kamuyi khonale emadziwa. Unkosikazi Monica Mthwangwa, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uthi kuzaba lamabhasi njalo ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe azathwala abantu abafuna ukuya esiqintini lesemadziba esisemashonaland central lapho uMthukuzi azangcwatshwa khona ngesonto. Unkosikazi Mthwangwa uthi kusukela namhla kusiya ngesonto uhulumende uzancedisa umndeni kamuyi ngokujiyeneyo. Isidumbu sikaMthukuzi sikhangelelwe ukuba sizalaliswa endlini yakhe eNorton namhla lapho ukuza kwenziwa khona umthandazo ngomgqibelo engakathwalelwa eNational Sports Stadium okuzabe kulabaculi abambalwa. Kusukela lapho ke isidumbu sakhe sizathwalelwa enkambeni yamasotsha e-1 Commando eHarare emini yantambama. Sizathwala ngendizamtshina yohlobo lwamahelicopter esiza sitshiya emzini wakhe emaphandleni eMadziwa. Umoyi uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ese-National Hero. Abantu abaningi baya kuncoma lokhu besithi bekungamangalisi uZulu, ubekungamangalisa uZulu nxa uhulumende ubengamnikanga lesi le inhlonipho. omunye wabancoma lokhu ngumnumzana Denzel Dube, umqondisi weqembu labaculi elendolwane Superstar Sounds.
Bona kuhle kakhulu ngoba asikaze sikuthole lokhu ukuthi abaculi bayenziwa amadingo njengabantu basempilweni, kodwa ke lokhu ngibona kukuhle kakhulu. Maybe it's the beginning of the good thing.
Ye, ubona ngazani kutshoni nxa sokunikwa izicoco ezinje abantu abaculayo?
Ngibona kuzosikhuthaza kakhulu emculweni ukuthi njengamanje babuduke mangivenkini abaculi bakithi sebesenza noma yini music ongekho right njengalo music wakudala. So manje ngibona ngathi kuzo-encourage kakhulu intsha ukuthi yenza izinto ezi-right ukwenzela ukuthi nabo kusasa babe recognize njengomdukuzi.
Ye, ubona ngazani bakhona yini abakuzinga likamdukuzi abangathola vele izicoco ezinje?
Yes, sinabo abantu engingababekisa ngabala nje abaculi mhlawumbe babe balutshwana bona masibhekile nayo Macheso. Macheso is one of the best. Sesesibuya ngakithi ngapha ngasemathepelelembi noMathini wendolwane Super Sound, Charles naye wendolwane Super Sound. Ngabantu abadlala indima enkulu kakhulu kwezomculo ekuthi namhlanje wonke umuntu uyazi ukuthi kunendlulwane Super Sound because of uMartin noCharles.
Ye, kuzobuya abanye-ke ongabacabanga ibaphi abaculi abadabuka emathebelelendi?
Emathebelelendi okwamanje abaculi engingababala abekho ezingenele ukuthi they can be recognized isithetha sokuba ama-hero because basesebabancane nje basafunda abafana bakithi. Kodwa-ke kudala abantu ababenjengabo Sibuza nabondisimalathi yibo abantu esingathi mhlawumbe babefanele ukuthi babe-recognized banikezwe bethe isicoco sokuthi babekwa i-respecta.
Ye, abantu abanjengomajayivana-ke ungamkhohlwa phela.
Oh, umajayivana ngimkhohlwe. Umajayivana ngoba akekho ekhaya, kodwa-ke naye is one of the big guys bese sithi noThomas Maphumu, abantu abaziqiniso kwezomculo.
Lo-ke kubuye kunguDenzel Dube, umqondisi weqembu labaculo elendolwane Super Sounds. Ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Kuhlelo lwethu olweHoza Friday sizalethulela okuningi ngomuyi owayesaziwa ngelokuthi nguTuku. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagase awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Live talk lamhlanje sixoxa ngembali kamuyi ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe Oliver Mthukuzi ozabekwa emzini wakhe kumadziwa lapha dabuka khona ngesonto. Singakayi kuhlandla lokugcina lohlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Indiza mchina bezingena egcekene leGalagadia edolobheni leNew York ngenxa yokuvalwa kwengxenye yengatsha zikahulumende weleMelika. Kuthi-ke umnumzana Roger Stone owayeyisiphathamandla somkhankaso kamongameli Donald Trump ubotshwe namhla emadabuka okusa phezu kodaba lokusebenzelana lohulumende weleRussia ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho ngomnyaka ka-2016. Njengokwethembisa kwethu kuhlelo lwe-Woza Friday, namhla sixoxa ngomuyi Oliver Mthukuzi obhubhe ngolwesithathu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
UMthukuzi waqhaza ukucula ngomnyaka ka-1977 elomunye umhlabeleli oselodumo uThomas Maphumo. Babekuqembu elalibizwa ngokuthi yiWagon Wheels. Ngokuya kwesikhathi behlukana, kwathi-ke uMthukuzi waba lamadlaladi amaningi okumangalisayo agoqela le eyayithandwa ngabantu. Omunye walabo abathakazelela umculo wakhe nguThemba Ndlovu, umculi olodumo owathaya ingoma ethi Meet Me in Zimbabwe.
engayizwa kuqala engayithandayo kwakungu-Ghetto Boy. Engathi mina lo baba lo ufaka lo zika phambili noma kanjani endlakanye. And then eyinye uNeria found it very powerful.
Maria Mewe Unaore moyo Maria Maria Mewe Maria Mewe Maria Maria Mewe
Uthi umtukudzi ube ngumuntu wabantu.
Vuma Vuma iwe Vuma Vuma jave Vuma wazagara Vuma waunyana Vuma wazagara Vuma waunyana
Umtukudzi wabo waxoxa lo Heather Maxwell owe VOA Music Time in Africa. Nanku okunye abakhuluma ngakho ukugoqela ngesikhathi elolonga idlalati lakhe lokugcina.
I'm here to release my 67th album, so I'm very excited.
Kana usati wabuduza awusati wabura kungobuduza che azireni wabura.
Every album has got its own topic, it's got its own agenda.
Le engiyilobayo ikhuluma ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele, ikakhulu ngezinto ezenziwa ngabantu emhlabeni. Ngikhuluma ngokuthi indaba kulobudlwangudlwangu emhlabeni wonke jikelele. Inkinga ukuthi siyabe sisezikhundleni esingafanelanga ukuthi sibe lazo.
We are all in the wrong positions that God created us for. That's why.
Waphinde wakhuluma ngokwenziwa ngabazali abavalela abantwana ukuthi benze abakufunayo.
Parents are supposed to help you identify yourself. And I believe children talk to their parents that, hey, this is who I am. And parents feel otherwise. No, I want my baby to be a doctor, medical doctor.
Abazali kumele bancedise abantwana ukuze benze abakufunayo. Ngiyakwazi ukuthi abantwana bayakhuluma labazali bebatshela abakufisayo. Kodwa abanye abazali bayabavimbela besithi kumele umntwana abe ngudokotela. Loba nje umntwana uyabe efisa ukuthi nga utshaya ama drums ezomculo.
And yet he was created to play a drum.
Kanyake umtukudzi wezizwa ukuthi umzimba usudiniwe.
Energy is catching up, but I can't run away from myself.
Ngiyezwa ukuthi umzimba usidiniwe, kodwa kumele ngiqhubekele phambili ngicula.
I have to do it.
UThemba Ndlovu uthi umtukudzi uthiye enze izimanga emhlabeni.
Ndindiba dapeza, useqedile indima yakhe.
Mele Studio 7 is Washington DC in Wokip Stube.
Leyo ke bekuyimbali kamoyi owayeliqhawe lamaqhawe kwezomculo owayethula yamadlalade amaningi kwezomculo sithi kakalale ngokuthula. Oselivalelisa kuhlolo lothola lamhlanje umpracticus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.